ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithatheleli thuba lokubonga u-Evan Sininga ngokusinika uhlelo ngolimi lesishona. Olamukela nginjabulo enkulu ku-Studio 7 ngomvulo mhlaka 27 Mhlolanja 2023 ngu-Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Indlela adikhwele ngokumangalisa lathi nje abafundisi sizivuza ukuthi sizaphusha yini izifundo esikoleni ngoba ama-fees labo sebafake kuma-US dollar office. Even kuqala kudala ama-fees ayengafiki up to 720 US dollar. Imali yangikhona ibe too much kakhulu.
I-College le-National University of Science and Technology kumbe NUST lithi indleko yesikolo ebisikhweze yafika kuma-dollar emelika angamakhulu ayisikhombisa lamashumi amabili US dollars 720 dollars, siyehlisiwe.
Akhampeni sivila khona kodwa okusuka kudanise kakhulu ukuvinjelwa kwamanye amabandla ikakhulu ngabazomthetho amapholisa nxa ukuthi afuna ukuthi ayenze izinto ezinjengamarali sekulezi ndawo ngezithize esesibone khona amapholisa esenqabela kakhulu ibandla le-CCC.
Amabandla ezombusazwe agoqela e-Citizens Coalition for Change athi asekhankasela ukuthola usekelo lokuvotelwa kukhetho lwalo nyaka. Ukuthi izizalwane zeZimbabwe zipha imbono yazo ehlukeneyo ngemibiko ethi abizanu PF sebethengele abeqembu lebandla lokholo lwesipostoli abazibiza ngokuthi Apostoli for ED izimoda. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. I-College le-National University of Science and Technology lithi indleko yesikolo ebisikhwezwe yayafika kuma-dollar angamakhulu ayisikhombisa lamashumi amabili awemelika US 720 dollars siyehlisiwe. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Lokhu kuza ngemva kokuba abafundi be-College leli beqoqane ngenjongo yokutshengisela ngokungayi ezifundweni nxa izikhalazo zabo zokuthi indleko lezi zehliswe zingakhanyelwanga. Isimeta elidlulileyo abafundi bebebhadala amadola eZimbabwe angamakhulu phose amathathu i-$286,800. Ngokunjalo abafundi baqhubeka bebhadala leyo mali. Umnumzana Benkosi Sithole omunye wabafundi be-NUST uthi iningi labafundi belizahle lichiye isikolo.
Ukukhula kwamafizi asonto ebukeka cause indlela adikhwele ngakhona kumangalisa lathi nje abafundi sesizivuza ukuthi sizaphusha yini izifundo esikolweni ngoba amafizi labo sebafake kuma-US dollar office. Even kuqala kudala amafizi ayengafiki up to 720 US dollar. Imali yangikhona ibe too much kakhulu and ungasukhangele iZimbabwe yonke nje jikelele enasibuzalutshwana abafundi abazakwanisa ukubhadala imali engange-720 years. Sukhangele ukuthi abantu eZimbabwe abantu bahola malini.
Unkosazana Molen Mthombeni omunye wabafundi be-NUST uthi iningi labantwana belingeke lenelise ukukhokha imali le.
Ukukhwezwa kwefizi ye-NUST ekade sokuyenzakele kuthiwa nge-$720. Vele ngokubona kwami besengisithi hhayi lami sengisekela ngoba abaningi babantwana bebengasoke beyenelise ngoba i-700 iningi kakhulu vele. So kuyikuhlala nje hlale uqale uyeyisebenza imali yangikhona nxa kuyukuthi izaphuma e-school fees ngoba abadala babengasoke beyenelise imali yonke le. But since sebeyehlisile sobuyelile hhayi sokungcono.
Unkosikazi Nomathemba Sebele umzali olomntwana ufunda e-NUST njalo eyisisebenzi sikahulumende uthi imali engako abakaze bayihole ngakho bebengeke banelisa ukuyibhadala.
Kuyasimangalisa njengabazali ukuthi sinje lathi siyakhala ngeholo ukuthi liphansi. Imali engakashuwa sizayithatha ngapi ngoba abantwana asila one kulabancane abasafuna i-fees. Yithi izisebenzi zikahulumende akula othola imali engako. Kuzakwenza ukuthi abantwana bayekele isikolo ugcine kugcwala izigebenga elizweni.
Unkosikazi Ruth Jele, umhlali wakobulawayo, uthi ukufakwa kwendleko zesikolo ngedola leMelika kuveza ukuba manzonzo komnotho welizwe.
Esikubona kulokho kusanda ukuthi izinto lapha eZimbabwe sezifakwa nge-US dollar, kambe nxa ifees yeNASA ingaba yi-$700, bangaka abantu abayihola imali leyo. Uhulumende kavume ukuba kusetshenziswe i-US dollar nje, ngoba ama-salaries yokuphela afakwa nge-RTGS. Sincindezelekile njengabahlali bakuleli.
Imizamo yokuxhumana lomphathi ntambo wogatsha olubona ngezemfundo ephezulu, usikhwica mfundo Amon Murira, ayiphumelelanga ngoba ucingo belungangeni. Umnumzana Thabani Mpofu, isikhulumeli se-National University of Science and Technology, wale ukuthatha ilizwi kodwa uchaze ukuba udaba lwendleko zesikolo seluxazululiwe. Ngokunjalo abafundi sebebuyela ukuyathola izifundo zabo. Umongameli wenhlanganiso ekhangele abafundi e-Students Representative Council, i-SRC, uMnumzana Muzi wenkosi Sigidi Moyo, ukhiphe umbiko ngehola lethumi lanye ekuseni ukuba sebekhulumisane leziphathamandla zesikolo kwavunyelwana ukubhadala indleko elingana leyesimester edlulileyo. Ukhuthaze abafundi ukuba baphange babhadale indleko zesikolo imali ingakaze yehle isisindo sayo. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Amabandla ezombusazwe agoqela eleCitizens Coalition for Change athi asekhankasela ukuthi awuselwe ukuvotelwa kukhetho lwalonyaka lanxa bengavumelani logwalo ukwehlukanisa kwemingcele yokuvota olwe-the limitation oluhlelwe ngabeZimbabwe Electoral Commission, ZEC. I-ZANU-PF layo ithi isilungile silungisa ingatsha zayo emadolobheni lasemaphandleni, njalo lalo seliqalile umkhankaso wokhetho lwalonyaka. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
UNkosazana Fazai Maere ophethe uhlangothi lokwethulwa kwemibiko kubandla le-CCC uthi kusobala ukuba iZimbabwe Electoral Commission lomongameli Emmerson Mnangagwa badweba imingcele yokuvota okungekho emthethweni. Uthi loba kunjalo sebeqalile ukukhankasela ukhetho oluza kwenziwa lonyaka. UMnumzana Ucacaphulu omele inkulumane edale lephalamende uthi kulakho ukuqhamuka udlakela ngesikhathi sokhetho lonyaka. UPhulu okubandla le-CCC uthi okwamanje amapholisa abathwale senzima.
Siya kukhetho lolo lukhona lonyaka. I-violence ikhona, lokwethuselwa kukhona. Ama meetings eso applyelayo ayalelwa. Ungabuza osemarondela, ungabuza osenyanga, ungabuza osebrightbridge, ungabuza okobulawayo e-Victoria Falls. I-CCC ayikhululekanga ukuthi ibe lemhlangano. Sibone ngazani siya kukhetho lolo, yibo obunzima obukhona. Sithanda ukuthi abantu bonke umhlaba wonke bakukhangele bakuveze kube le publicity ukwenzela ukuthi iZANU-PF nohulumende babe under pressure ukuthi bangaqhubeki besenza i-violence, the intimidation nobunye nje obuqili okhona. Uyazi nje ukuthi kufuneka ama electoral reforms lezinto ezinjalo. Kathesi kunokukhuluma nge-delimitation report, kodwa we are confident sikhangelele ukuthi sizawina ukhetho lolo.
Umunye wokubandlaleli okhala ngokwenziwa ngamapholisa ngumnumzana Thembelani Moyo ohlala eLupane.
Amakhampeni sibili akhona siyawabona, kodwa okusuka kudanise kakhulu kwenqatshelwa or ngithi kuvinjelwa kwamanye amabandla ikakhulu ngabazomthetho amapholisa nxa ukuthi afuna ukuthi ayenze izinto ezinjengamarali sekulezi ndawo nje ezithize elizweni lakithi lapha esesibone khona amapholisa senqabela kakhulu ibandla lama-citizens leli ele-CCC eliyilo eliyi-main opposition party. So kuyasidanisa kakhulu ukuthi uhulumende asuke amapholisa abesesuka avimbele omunye umdlali okumele uthangene enkundleni suka kube lokungani kuba yikuncindezela. So ke siyacela kakhulu ikakhulu kibo abazomthetho ukuthi ibandla le TCCC lalo alivunyelwe ukukhankasa lenza amaralalo likhululekile njengoba sisiya kumkhetho sikhayelela ukuthi ukhetho lolu lube free and fair elections.
Isikhulumeni sebandla lezanu-PF umnumzana Chris Mtswangwa uthi sebelungisa izigaba zabo ukwenzela ukuba abantu bevote kahle kukhetho oluzayo. Umnumzana Malaki Nkomo okubandla leli ugcizelela esithi bafisa ukuba abantu abaningi bavotele uMnangagwa.
Sikhankasela ubaba u-ED oyisifuna ukuthi abe ngu-president wethu. Esikunanzelelayo ukuthi izanuvuvela yesabi lutho libandla elalwela inkululeko yaleli lizwe, njalo nje ivele ile support base yayo eqinileyo enkulu kakhulu. Silama-saves thina, silabantu abangabethu ama-supporters. Ama-sympathizers malutshwane kuZANU-PF. Abaningi ama-supporters, abantu abazwisisa lapho esavela khona, abantu abakwaziyo abakufunayo, abantu abakwazi ukuthi bafuna ukuthi ilizwe libuswe njani. So ngaleyo ndlela sesikhona ebantwini, sesingene njengebandla leZANU-PF, sesibatsha sibakhumbuza inhloso yethu, njalo sibabonisa lesi sikwenzile njengebandla leZANU-PF ku-Second Republic. So ngaleyo ndlela sesingenele ebantwini, abantu basithakazelele, abantu bayithanda iZANU-PF, abantu bakhululeka kakhulu. Njalo lokukhampena thina sikwenzayo singabantu labana ohamba silokuthula, singabantu futhi esithengisa esikho khona ukuthi thina simi simeleleni intando kaZulu.
Kulela ilungelo likaZulu, umnumzana Evidlela Ncube uthi ibandla leZANU-PF likhankasela ukhetho oluzayo santando.
Iqiniso ukuthi inye kuphela i-political party campaignayo iZANU-PF ngokuba kayivinjelwanga imithetho le evimbela abanye, kayivinjelwa ngamapholisa, kayivinjelwa yibo bonke laba abavimbela amanye ama-opposition parties ukuthi akhankase. La amanye amaqembu alesifiso sokuthi ngabayakhankasa ngendlela yokuthi phela nanku siya ku-election kodwa bayavinjelwa, ama-rally abo, imihlangano yabo iyavinjelwa. Ngakho-ke akwenzi kube lukhetho olukhululekileyo lolo nakancane, ngoba ukhetho olukhululekileyo ludinga ukuthi wonke amaphathi kungakhathaleki ukuthi yiphi akhululeke ukukhankasa, akhululeke ukukhuluma labantu, akhululeke ukuthi siyacela ivoti yenu. Baye kuyo yonke indawo, baye emavillageni, baye emadolobheni, baye kuma-resettlement, baye kuzo zonke izindawo. Umuntu aswele ivoti ngoba ehlulekile ukuthi akhombise abantu ngalokho akuthembisa ukuthi uzabenzela bona, hhayi ngoba bevinjelwe njengalokho. Okwamanje bavinjelwe akuka akukhululekanga nxa kuyi-opposition, kukhululeke kuphela iqembu elibusayo, yilo elikhankasa likhululekile ilizwe lonke edolobheni lasemakhaya. Laba abanye bathi bazama ukuthi imihlangano bayingene amapholisa ale kanti njalo kulokwethusela esikubona kusenzakala phakathi emphakathini.
EliZimbabwe lizaqhuba ukhetho lokudinga umongameli, abameli bedale lephalamende le-senate kanye lamakhansila. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC, ngingu-Gibbs Dube.
Izizalwane zeZimbabwe zipha imibono ehlukeneyo ngembiko ethi abeZANU-PF sebethengele abeqembu lebandla lokholo lesipostoli abazibiza ngokuthi Apostoli for ED ekhokelwa ngowaziwa ngokuthi nguMadzibaba Moses izimota ezingamashumi amabili lasithupha 26. UMavis Gama usethulela lodaba ngokugcweleyo eseHarare.
Abanye bathi lokhu kuveza sobala ukuthi abokholo lwesipostoli sebephume emgceke ukuthi basekela liphi ibandla lezombusazwe. Kulabanye abathi kungile kakhulu lokwenza beZANU-PF ukuthenga lezomota njengoba kuyisibonelo sokuthi asehlonitshwa amabandla esipostoli la wona agxile ekuthini asungulwa izizalwane zeZimbabwe ezinsundu. Omunye wabaphatheke kumikhankaso yokulwela umbuso kaZulu, umnumzana Charles Nyoni, uthi kusegcekeni ukuthi ibandla leZANU-PF lingasehlukanisi phakathi kukahulumende lalo.
Ngoba ukupha kwabo izimota kanye nokubhadala abantu izimali nokusebenzisa imali abakwenzayo, lona ilizwe kuthiwa alinamali, abasebenzi kabaholi imali ezikwanileyo, amatichet ayasokola, njalo izibhedlela kazila imithi kanye nemitshina yokwelapha abagulayo, izihlobo zethu ziyabhubha ezibhedlela ngokuswelakala kwemishini eqakathekileyo.
Unyoni uthi abebandla leZANU-PF kanye lohulumende wakhona bengelani lokuthuthukisa impilo zezizalwane elizweni.
Abakufuna yikube belokhu besabusa bebambe ipower kodwa beyi-abuse njalo beyisebenzisa ukuthi bona bageyine singayithi personal benefits zabo ezinyanisenani noZulu. Okuqakathekileyo ukuthi uZulu sokumele naye aphaphame avuke abone nje avule amehlo ukuthi kuyini okwenzakalayo njalo yena engathatha sijongobani esokuthi atshintshele izinto ngokuhamba kwazo ezikwenzayo.
Okusekelwe yisikhulumeli selinye lamabandla aphikisayo LMDCT umnumzana Witness Dube.
Kungakho bethatha imali kahulumende bethenga ngayo izimota zabo zokuthi bakampene, okuyinto eyenza ukuthi behluleki ukuthi babone izidingo zabantu ngoba baqakathekisa ibandla labo, baqakathekisa ukuthi babe semandleni, baqakathekisa ukubusa hathi ukukhokhela abantu.
Kodwa omunye wabakhokhela elinye lamabandla okholo esipostoli eleJohan Masowe yeChishanu yenyenyedzi owaziwa ngokuthi ngumadzibaba Enoch uthi uyajabulisa ukuthi uhulumende esebaqakathekisa.
Mina ngiyathaba kakhulu lokwenza ukwenza umongameli wethu u-President E.D. Mnangagwa. Ngoba ama-apostoli they make about 1/4 of the population of this nation. So ngibona lapha ukuthi abantu abaningi bayahamba kuma-apostoli. So ngibona lapha ukuthi hayi into ezenziwe ngumongameli wethu nohulumende wakhe hayi siyazijabulela kakhulu, siyakuthabela kakhulu okwenziwe ngumongameli wethu.
Kuthi umqondisi obona ngokwethulwa kwemibiko kuZANU PF umnumzana Tafazi kwaMgwadi uthi bona basebenza layiloba ngubani ozimisele ukusebenzisana labo.
We are not responsible for forming associations.
Asila sibopho sokubumba lezi nhlanganiso ezifuna ukudlelwano lebandla lethu. Silama teachers for ED, sibabonile. Silaba zithi men believe, young women for ED, sibabonile. Silabe diaspora for ED, konke lokho.
Kunsukwana isanda kwedlula, umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangane labenhlanganiso yabokholo eleyabapostoli for ED Estate House eHarare, lapho abaphinde bagcizelela ukukhuthala kwabo ekuhlanganiseni izinkulungwane zabalandeli balo ukuthi baphatheke ekuthuthukisweni kwelizwe kanye lekutholiseni amavoti ayizigidi ezinhlanu kuMnangagwa. Abakade bekhokhela iqula labapostoli Estate House ngumkhokheli we-apostoli for ED umadzibaba Moses lo Archbishop Lambeck Chitope webandla lesipostori lezishamiso njalo engumsekeli womkhokheli wenhlanganiso ye-Council for Churches in Africa hashtag apostoli for ED. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umkamongameli welemelika unkosikazi Joe Biden ukhuthaza ukuqakathekiswa kodaba lwendlala ebangelwa yikungani kuhle kwesizulu kwele Kenya lakwamanye amazwe asemkhuneni owe-Horn of Africa. Wenzela inkuthazo esigqiba uhambo lwakhe lokwethekelela ezwekazi le-Afrika oluqalele kwele Namibia lwaphelela izolo kwele Kenya. Ingcwethi yezicubungula izombusazwe lezomnotho zithi bekuqakathekile lolu hambo lokuya e-Afrika kukankosikazi Biden ngalesi sikhathi leli zwekazi lidinga usekelo kwinkinga elibhekane lazo ezimbalwa umhlaba wonke ngalesi sikhathi kukhangele kuphela impi yokuhlaselwa kwele-Ukraine nele-Russia. Kuthi ke impumela yakuqala yokhetho olugqitshwe izolo kwele-Nigeria yethulwe ngabekomishini yalelo lizwe elawula ezokhetho. Likomishini ibika ukubana kuzathatha isikhathi ukuthi yonke impumela yokhetho yethulwe ngoba kube kwaba lodlakela kwezinye indawo zokuvotela esigodleni salelo lizwe iLagos lezigabeni ezibalisa iImo, Bayelisa, Rivers le-Edo. Umsebenzi wokuhlenga abantu abangabe besinde engozini yokugenqoka komkhumbi obuthwele abantu abadinga ukungena emazweni awe-Europe bevela ezwekazi le-Afrika. Le ngozi yenzakale ikhunjini lolwandle lwele-Italy ngesonto ekuseni. Abahlengi babikwa befumene izidumbu zabantu abangaba ngamashumi ayisithupha kodwa besithi leli nani lilakho ukuqonga lifike kwabalikhulu i-100.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba isifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo
Inhlanganiso ebona ngabaphila lesifo sechukela e-Diabetes Association ikhuthaza abazali abalabantwana abaphila lalesi sifo ukubana balandele konke abakutshelwa ngodokotela ikakhulu indlela abasebenzisa ngayo imithi edingakalayo ukuze isifo singabi ludubo kangako empilweni yabantwana. Intatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambi usethulela lolu daba iseHarare.
Umnumzana Keith Vitrino okhokhela imisebenzi kulinhlanganiso thi lesifo sihlala umntwana njalo sidinga ukuthola umuntu we-insulin. Ethi abazali ngababe lendima enkulu abayidlalayo kulo umsebenzi.
Make sure that they take their medication as prescribed.
Libe iqiniso lokuthi bathatha imithi yabo belandela okushiwo ngabodokotela njalo likwenza ngesikhathi esifaneleyo njalo kukusilinganiso esiqondileyo.
Oqhubekela phambili ethi kuqathekile ukuba abazali benanzelele ukudla komntwana ngoba abantwana befame ukukhwabitha ukudla okulakho ukuphazamisa impila kahle yabo. Uchasisa ngezibonelo zomntwana olalesi sifo njalo odla ukudla okuphambanisa impilo yakhe.
There is fatigue, loss of weight, blurred vision,
udinwa, ucaka umzimba, ukungaboni kuhle, ukufuna ukuchitha amanzi izikhathi zonke. Lokufuna ukuhlala unatha amanzi njalo lezilonda eziphuza ukuphola.
Uthe ukuphatheka kwabazali ngokugcwele kulo umsebenzi kuzaphathisa ukuba lo mntwana ekhula amukele isimo akiso. Unkosikazi Elizabeth Chiri okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Parents of Handicapped Children Association uthi lo ngumsebenzi oqakathekileyo kakhulu osuka unzimele abazali abalabantwana abakhubazekileyo usengezelela kudubo olwabe luvele lukhona.
Kuti kuti chikafu chaone kufano kumpa semuna ane diabetes kuti kuti mishonga yacho nokuzorapiswa zvinhu zvinotosangana nevabereki zvinogozha
ukuti ucabange uza kuti imithi edingakalayo uti ukwelatshwa uti ukudla okumele uthole njengomntwana ole diabetes lokuhamba laye nje kundawo zokwelapha kusuka kube ngumthwalo owengezelelweyo kubazali abanye.
Umnumzana Talent Chinyowa wenhlanganiso ye-Growing Hope ephatheka kwezempilakahle yabantwana labasakhulayo uthi kuqakathekile kakhulu ukuba izifo ezifana nalezi zilwiswe zehliswe elizweni.
Diabetes in particular as a chronic disease affects men, children and it is important that information
diabetes njengesifo ihlasela abantwana abancane abayikusasa yelizwe. Ngakho kuqakathekile ukuthi kuthathwe amanyathelo.
Inhlanganiso zezempilakahle zithi okwamanje lesi sifo sihlasela abantwana labasakhulayo abaleminyaka yokuzalwa engaphansi kwengamajumi amabili abaphezu kwesigidi 1.1 million emhlabeni jikelele. Ikanti ke kunokuvumelana ukuba kumiswe ukuqonga kwenani labahlaselwa yilesi sifo sediabetes emhlabeni wonke kusiyafika kumnyaka ka-2025. Inhlanganiso yemanyano wamazwe omhlaba kwezokwelatshwa World Health Organization ikhuthaza ukuba kutholakale indlela ezilula zokuba abantu behlolwe lokwelatshwa kulesi sifo ngendlela elula. Uhulumende weZimbabwe wasungula uhlelo lokululaza lomsebenzi esibhedlela seSalim Mugabe Hospital eHarare kunsukwane esanda kwedlula lapho uZulu angafinyelela khona imisebenzi enje. Ngimele iStudio 7 eHarare nginguMark Peter Ntambe.
Izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele South Africa ezilama permit awe ZEP azaphelelwa yisikhathi ngohlangula lwenyaka sezikhuthazwe ukuba zingaqali zingalokuthi ukuthatha amapemithi esingundengunde asegcwele ndawana yonke. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Umhla ka 13 hlangula lilanga eselilethe ungahlaliseki kuzalwane zeZimbabwe esifika izinkulungwane zilikhulu amachuma esishiyagalombili 180,000 esezihlale kwele South Africa kweminyaka edlula elichume. Iningi labo sebezamile ukufaka izicelo zamanye amaphemithi kodwa wehlula. Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena utshele i-VOA ukuthi lesi simo sesenze ukuthi kube le nqwaba yabantu abalanda abeZimbabwe laba besithi bangabenzela amaphemithi okucacayo ukuthi iningi lawo ngawamanga.
Abaningi babo sebedliwa izimali, sebehlangana labotsotsi, otsotsi bathi bona balabantu ababaziyo mafeza abasebenza labo, abanike amapemithi omgunyathi. Ngabanye babhadala ama 15,000, ama 20,000, abanye bebhadala ama 30,000 rands. Kanti ke laleyo permit nxa uyikhangele, awungeke utsho ngokuyikhangela nje ngelihlo ukuthi uthi permit le ifake. Umahluko ukuthi isikhaleso esepermit ama details ayo abe ngafakwanga ku system.
Umnumzana Mabhena uxwayisa abeZimbabwe laba ukuthi bangabanjwa belama permit angekho emthethweni bazafela ejele.
Ukhona omunye ngoSeptember last year wabhadala 30,000 tenxa ifika eborder wasuke sebaleka ngoba sokunanzeleleke ukuthi permit yakhe ayikho emthethweni. Mina engingakwenza ukuthi nxa umuntu engakwazi ukusebenzisa icomputer, engakwazi uku-apply ukugcwalisa amafomu ku-computer ku-internet, ngimncedise ukugcwalisa. Kodwa lo muntu kumele nazihambele VFS, ahambise na amaphepha, athathe i-fingerprint yakhe.
Unkosazana Victor Mathuthu, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZim Imbokodo elwela amalungelo esifazana, uthi amaganyana agijima eselekana ehahabela abeZimbabwe laba ngenhloso yokusela amaphemithi angekho emthethweni.
Kodwa siyaxwayisa bakithi ukuthi ngaphambi kokuthi umuntu akhuphe inkalakatha yemali yakhe ayisebenze nzima athenge ipemithi emuntwini, umuntu aqala adingisise impela ukuthi leyo phemithi ayithengayo yipemithi ezomsebenzela yini. Njalo siyaxwayisa ukuthi ake kulindwe sibone ukuthi njengoba kuthiwa abantu ba-apply ama-waiver, ku-apply ama-waiver sibone ukuthi ama-waiver ziyabuya yini impendulo njalo zibuya zisithini ngaphambi kokuthi sithathe izimali zethu siyithenga amaphemithi lawa emkotweni.
Isizalwane seZimbabwe laye osesebenzise iphemithi le okweminyaka edlula elichumi umnumzana Gladman Khwebu uthi iningi labantu kunzima ukuthi basuke kwele South Africa, ngakho bazimisele ukwemukela loba yini ezabapha ilungelo lokungabuyeli ekhaya.
Ye, le into esasivele sikhanya ukuthi ekugcineni zagcina yenzakele mpela, sibona abantu bakithi beqolwa izimali ngohlelo lwama-permits. Ngakho abantu bakithi siyazivele ba-desperate bazama ukuthi ngazo zonke indlela ukuthi njengoba lo mnqamula ajuqunwa okaJuni sewufikile bethola ama-permits, anything eqhamuka babethi hayi mhlambe yikho lokho ithemba leyo konta yasizalungisela ama-permits. Engicabanga ukuthi mhlawumbe uhulumende wa-South Africa mhlawumbe engabuya akubukisise kutsha, ngoba ekugcineni vele sonke sizohlala sikhala.
Usenjalo ugatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa sekukudala luxwayisa abafuna olunye uhlobo lwamaphemithi ukuthi bangasebenzisi omunye umuntu loba inkampani, kodwa baziyele mathupha kunkampani ye-VFS eyiyo eyaqokwa nguhulumende ukwenza lokho. Amankampani alabantu abancedisa ekutholweni kwamaphemithi la bavalwa ukusebenza ngemva kokubona ukuthi badala inkohlakalo. Melesulu 7, Johannesburg, kwele South Africa, nginguthuso Khumalo.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje oselivalelisa ngu-Praxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.